Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 19 kuzibandlela 2021 ngontungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje.
Awazi umuntu osegcekeni kwakho ukuthi ingabe ninjani. Noma usele emanzini noma udinga transport, hlala usanitize izandla zakho, njalo imask yakho ivale umlomo namakhala.
Izolo kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe, okungokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka ngosuku lunye ngalumkhuhlane.
Kwaba yimadlanyana nje ingcosana engazange vele isize ngalutho, ngoba phose inyanga eziyisikhombisa abantu baphiwa i-RTGS 600 RTGS, njalo kwakhethwa abantu akuzange kuphiwe bonke.
Izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezitshiyeneyo ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokuzidalele ubunzima obumangalisayo. Amalungiselelo omkhosi wokugcotshwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli weMelika omutsha kusasa asekuzinga eliphezulu ikakhulu kwezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izolo kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha nge-COVID-19, okungokwakuqala eZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kangaka ngosuku lunye. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe i-coronavirus eZimbabwe laya kumakhulu phose ayisishiyangalombili 773. Lanxa kunjalo abanye bakhanya bengethuki, ikakhulu abaphila ngokuthengisa lokujovisa ngamakhombi angekho emthethweni. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Kulabo ababhubhe izolo abangamatshumi amathathu i-36 ngabeHarare, kulandela isabelo seManicaland ngabantu abangamatshumi i-10 kobulawayo kubhubhe oyedwa. Kwabahlolwe batholakala belalesi sifo izolo bangamakhulu phose ayisikhombisa i-689. Iningi labo ngabeHarare abangamakhulu edlula amathathu i-339, ilandelwa isigaba seManicaland ngabantu phose abangamatshumi ayisitshiyagalolunye i-85. Ilizwe lonke selilabantu abangaphezu kwabazinkulungwane ezingamatshumi amabili lasikhombisa i-27,892 asebefunyane belomkhuhlane we-COVID-19, kwasila abangaphezu kwenkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa i-17,372. Ingcwethi zezempilakahle ziqhubekela phambili zikhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19. UDokotela Rogers Magigo ngomunye walezi ngcwethi.
Kuphakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing, noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awazi umuntu osegcekeni kwakho ukuthi ingabe ninjani. Noma usele emanzini noma udinga i-transport, hlala usanitize izandla zakho, njalo imask yakho ivale umlomo lamakhala.
Laloba inani labantu abagulayo liqansa malanga wonke, uzulu lokhu eqhubeka esephula iziqondiso ze-COVID-19 eze-lockdown. Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 namhla ekuseni endaweni egadelwa emichova ku-6th Avenue luveze ukuthi abatshayeli bemichova engabhaliswanga ngaphansi kukaZupco bayathwala abantu bengena edolobheni. Umnumzana Future Ncube, omunye ochayela umchova ongekho emthethweni, uthi bayancindezelwa yikho bezama ukuziphilisa.
Sesichova ngoba asina siyancindezelwa igovernment ngokuthi yena ithi siyasebenza ngaphi, ngoba indlala sisibulala abantwana silamarenti ayisincedi ngalutho. Igovernment iyasincindezela njalo ikorona le abayibalayo emabhasini ikhona, thola bengafakanga amamaski, thole begcwele ibhasi igcwele, kodwa kuthiwa kule corona abalabasanitizer, uthole labakwazi ukukho bakhona bona labo bengafakanga namamaski. So igovernment thina iyasincindezela kakhulu.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi emigwaqweni abasuki ngoba kulapho abaphila khona.
Hayi, indaba yama-vendors inzima. Thina nje ama-vendors sithwele nzima ngoba siyaxothwa emgwaqweni. Yebo, siyavuma i-lockdown, kodwa ke impilo lakithi inzima ngoba yindlela esiphila ngayo, siphila ngokuthengisa. So kuyabe kunzima lakithi, siyabe sizama ukuthi siphile ngoba akule enye indlela. I-government veka isicabangele ukuthi ama-vendors azaphila njani nxa kuyi-lockdown. So vele noma bengaxotha njani ama-vendor, kodwa asoze asuke emgwaqweni ngoba yindlela aphila ngayo ama-vendors.
Olilunga lenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association, i-BVTA, unkosikazi Jacqueline Ndlovu uthi abala ezinye indlela zokuziphilisa.
Ama-vendors la asegcwele edolobheni lakoBulawayo, akubona kungcono ukuthi abulawe ngomkhuhlane kulokubulawa yindlala. I-government, ihulumende esiphakathi kwayo, iyafaka izinqumo ze-lockdown without putting necessary measures, esikwathi ama-social safety nets, abantu ukuthi bancediseke ngawo. Siyazi thina ekuphileni kwethu ngendaba yomkhonomi wethu ukuthi ihlangothi eliningi labantu is into informal trade. Baphile bathini nxa soku-enforce i-lockdown, sokubekwe izinqumo ze-lockdown bengelayo imali?
Embikweni owethulwe ngabogatsha lwezempilakahle ngokutshona kwelanga layizolo, inani labantu asebebanjwe bele COVID edolobheni lakoBulawayo selizinkulungwane ezedlula ezine, i-4,362, kuthi asebesilile bazinkulungwane ezedlula ezintathu, i-3,350, kuthi abalokhu begula bangamakhulu phose afika ayisikhombisa, i-661, ukuthi asebebhubhile bayedlula ikhulu lengxenye, i-151. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Silokhu sikudaba olufanayo, ikhanya ize ngolaka olwedlula olwanyakenye, hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemazweni womhlaba. I-COVID-19, inani lababanjwa ilumkhuhlane emazweni ezwekazi le-Afrika likhanya lalo liqonga okwethusayo, ikakhulu komakhelwane kwele-South Africa. Abomanyano wamazwe abensundu we-African Union bavika ukuba kulezigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million zabantu ababanjwe i-COVID-19 kuleli zwekazi, abaphezu kwesigidi esisodwa, 1.3 million babo bengabe-South Africa. Lumkhuhlane usubulele abangaba zinkulungwane phose eziyisishiyankalombili, 79,633. KoBulawayo lanxa kufe umuntu oyedwa izolo, ingcwethi kwezempilakahle zicebisa abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane. Enye yalezi ngcwethi ngumqondisi wesibhedlela sempilo, uDokotela Solwayo Ngwenya.
Xwayisa ngendaba ye-coronavirus, igciwane leli libelila eselilizwile lani. Ubhubhane lo izolo lubulele abantu abafika amachuma isithupha, 60. Lokhu kuyethusa kakhulu ngoba lokhu kukhanya ukuthi lokhu elumementeka lusuya phambili. Yikho liyaxwayiswa ke emahlabezulu ukuthi lingahambi lapho kulesiminyeminye khona, kumbe emakhaya khona ngapho ezitolo lingahambi liyehlangana labantu, lihlala lixoxa liseduzane duzane. Njalo lingavumi ukukhuluma lomuntu ongafakanga i-face mask evala amakhala lomlomo. Lokhu ukuthi kuvikele igciwane ukuthi lingaze lingaliphefumuli. Njalo liyaxwayisa ukugeza izandla ngokuphela, lilale lokukhulunywayo. Lolu gciwane lukhanya lubuya luzothatha abantu abaningi kakhulu. solunjenga le into ayikhulunywa ngabadala sikhula kwakuthiwa yiFraser. Yikho ke ngesikhathi sento njalo njengabo Fraser kufa abantu abaningi kakhulu. Yikho libona lokho esibuya sikhuluma sixwayisana lani khona apha emaredweni. Siyalicela ke bantu bangithi lilaleli. Ingozi sifikile elizweni izahlasela ibulala abantu abaningi. Siyacela lihlale phansi laba abangela into okumele bahambe bezenza bahlale phansi. Ndikhangele abantwana khona ngapha emalokishini abantwana bengaze badlale emalayinini behamba besiyachupha ibhubhane lolu bezolungena esendlini. Siyaxwayisa amahlawu ezulu.
Lo ngudokotela Solwayo Nkwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo koBulawayo. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane weCOVID-19 kwele Botswana seliqonge ngokuphindwe kabili. Intathelisa indaba yethu, umqondisi Dube uyalandisa.
Ele Botswana elikade lilenani eliphansi labantu asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 selisele libambe wangaphansi ngemva kokuba kubhubhe abantu abangamashumi amane lasiyagalombili i-48. Lokhe kuqale umnyaka. Lokho kutshengisa uqonga okuphindwe kuqathaniswa lenani labangamashumi amane i-40 elabhubha kusukela ngombimbitho kusiya kumpalakazi womnyaka odluleyo. Ilunga lekomiti ebona ngomkhuhlane weCOVID-19 kwele Botswana, uDokotela Mkhomotsi Mathaba, uthi nombolo ezikhona ziyethusa.
Sadly, during this time period, we saw a record number of 17 new deaths.
Ngosi hivi ngesikhathi esanda kwedlula silahlekelwe ngabantu abalichumi lasikhombisa. Lokhu kutsho ukuthi inani lethu selikhwele laya ku-88.
That brings our total of the deceased to 88.
Inani labantu asebelahlolwa umphefumulo ngenxa ye-COVID-19 selethuse iningi labezimbabwe leBotswana abafana lonkosikazi Emily Ndlovu osebenza eHaboroni. EleBotswana belingamanye amazwe ayenza kuhle ekunqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19.
Besisima emgwaqweni sidinga imisebenzi. Okwakhathesi asisakwazi ukuthi sizawuthola kanjani ngoba akusenamuntu ozasidobha ngoba sebesesaba.
Noma nje inani labantu abatholakala belomkhuhlane weCOVID-19 seliqonge ledlula inkulungwane ezilithumi lasithupha i-16,604, uhulumende uvumele ukuthi isikolo zivulwe. UMnumzana Mthabisi Dube uthi ngabe uhulumende ulinde kancane ukuvulwa kwezikolo khona okulakho ukufaka impilo yabantwana engozini.
Hayi sibi isimo ngabe bekusenzakala ngabe uhulumende weBotswana ume kancane ngokuthi izikolo zivulwe. Ungakhangela indawo ezifana lalapho okuthengiswa khona utshwala zivaliwe. Ngakho kungani siyekela abantwana bebhekana lalo mkhuhlane ezikolo.
Kunje eleBotswana liphakathi kohlelo olwe-curfew, abantu bengavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwehola lesiyagalombili ebusuku kusiya ekuseni ngehola lesine. Lokhu kuzaqhubeka kuze kuyefika ekuphileni kwenyanga. Iningi likhathazekile uthi isimo lesi silakho ukufiphaza amathuba okuthuthukisa umnotho welizwe okungadala ukulahlekelwa yimisebenzi kwabantu abaningi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
UMnumzana Joe Biden ukhangelelwe ukufika namuhla eWashington DC eMelika lapho azacotshwa khona kusasa ukuthi athathe intambo zikamongameli welizwe kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Lokhu kwenzakala amasotsha ohlobo lwe-National Guard lamanye enyakazela eWashington DC ukuze enqabele udlakela olungaqhamuka kulindawo ngemva kweziphithiphithi ezaqhutshwa ngabasekeli bakamongameli Donald Trump ekuqaleni kwayona le inyanga edale lephalamende eleCongress besithi kwakulokuqilibezela kukhetho lukamongameli. Abezomfikela bathi amasotsha la ayahlolwa ukwenzela ukuthi udlakela lungaqhamuki phakathi kwabanye babo abangaba besekela umongameli Donald Trump yena ukhangelelwe ukuthiya isikhundla kusasa. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcweti kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Nkwenya.
Kusasa uMnumzana Joe Biden uyagcotshwa ukukhuthala okwenza amabutho eRepublican Guard sokukhanya ngathi lidili eleSomalia kumbe eAfghanistan. Ye, abanye bathi kutshengisa ukuthi iAmerika silahlekelwe luphawu lokukhuluma ngezombuso osegcekeni i-democracy. Kodwa ukuqhakathekile sivume ukuthi imbuso yonke ingangenelwa izigebenga. Kukakhulu nje njenge-Uganda kumbe namanye amazwe e-Africa okuvisa khona zona izigebenga. Esikubona e-Capitol sokungcolise kakhulu ibizo le-America. Umbuso ka-Donald Trump ulobuqili amanga lobuqholo okweminyaka embalwa ye ucatshile okwakhethesi kodwa enguye owahlukweza ulo nyovu yikho sile nhloni okwakhethesi kukhanya ukhuma ngokuxolela amatsotsi lana ayebambisana lawo embusweni wakhe.
Ikusasa-ke ibonakala injani? Ubona ingani umnumzana Biden engenza ngcono yini ikakhulu ekuphatheni lezinhlelo eze-COVID-19 kanye lokumanyanisa ilizwe?
Nxa ubala ibhuku kumbe incwadi eka Obama ethiwa khona Promised Land, ubabaza kakhulu uJoe Biden. Yena uBiden ukhuluma ngensuku zakhe zakuqala, i-first 100 days, echasisa azakwenza ngomanyano futhi ngomkhuhlane we-COVID. Hathi ukhanya ezaba ngomongameli olozwelo. Kodwa iziphukuphuku leziya ama-rightists akaTrump labana kuzamele ahlale ewavulela amehlo njengesikhova ngoba akayindawo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umqondisi wohlangothi olubona ngokubalwa kwabantu kwelemelika olwe-US Census Bureau, uStephen Dillingham, ubike izolo ukubana uzatshiya umsebenzi kusasa ngolwesithathu, hatshi ekupheleni komnyaka njengokutshiwo yikontilakthi yakhe yomsebenzi. UDillingham usolwe ngabaningi ngokunikeza umongameli Donald Trump uluhlu lwamabizo abantu abazalelwa kwamanye amazwe nesimo sabo sokuba yisizwe sasemelika, i-citizenship. Abahlengi bakwele China lokhu bekhulumisana labembi asebeleviki begcijele phansi emgodini ngemva kwengozi yokudubuka okwenzakale emgodini lowo owembiwa igolide. Abahlengi bathi sebenelisile ukwehlisa uncedo lokudla, amanzi lemithi kwabalokhu bephansi emgodini lo. Umthethondaba waphezulu owe-Constitutional Court wele Central African Republic usuchizelele ukubana umongameli Faustin Archange Touadera ngempela unqobile ukhetho lokudinga umongameli olwenziwe kulelo lizwe. Wahle walahlela khatshana udaba obelukhuzwe ngabakade bencintisa bephikisana lawo.
Uhlandla lezenotho lamhlanje, izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezithiyeneyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuzidalele ubunzima obukhulu empilweni ngoba kazisenelisi ukuphandela izimuli zazo. Ekuvalweni kwelizwe kumaviki amathathu edluleyo, umphathintambo obona ngokuphathisa abaswelayo umnumzana Paul Mavima uthembise ukuthi uhulumende uzaqhubeka encedisa abantu abaphanjaniselwe impilo yi-lockdown, ngitsho lalabo abake bathola okuzimali ku-lockdown yakuqala. Kodwa abanengi abagoqela abaphila ngokuzisebenza bephansi kwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association bathi akulasizo asebelutholile. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Alec Ndlovu uthi lanxa okuyimadlana abakuphiwe kuqala kungabasizanga okuya ngaphi, sebelobele uhulumende incwadi becela njalo olunye usizo ngoba uMangoye eselala eziko.
Kwaba yimadlanyana nje ingcosana engazange vele isizwe ngalutho. Ngoba phose inyanga eziyisikhombisa abantu baphiwa i-RTGS 600 RTGS, njalo kwakhethwa abantu akuzange kuphiwe bonke esasisubmitile thina i-database kumbe i-register yamalunga ethu, abazange baphiwe bonke abantu. So imali ngaphose ngithi ayizange vele incedise ngandawo kusekta yethu yabantu esiphila ngokusebenza. So lakhathi ngokufanayo i-organization yethu inkokheli zethu esilazo ku-BVTA sesisubmitile ke i-request kuhulumende ukuthi kancedise ke thina esiphila ngokusebenza.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye izisebenzi zisesimeni esibi.
Sesibone izisebenzi eziningi esezilahlekele liholo, ama-employers amaningi kabhadali ngalesi sikhathi se-lockdown. Sesibone izisebenzi eziningi ezizisebenzelayo sezivalelwe ezindlini, abaningi kade bephila kukroswa amabhoda bezincedisa, abaningi bayazithengisela kwi-informal economy.
Kusiyafika inyanga kaMpalakazi nyakenye uhulumende uthi obesephathise abantu abangu 276,000 ngemali phansi kohlelo lokuncedisa abathinteke kabi kuvalwa kwelizwe kulockdown yakuqala. Umoyo uthi lanxabe kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lenhlanganiso zezisebenzi nyakenye ngohlelo lokuncedisa uZulu kathesi abanzi lokuthi kwenzakalani kanye lokuthi ngobani abazaphiwa imali.
Kuba nzima ukuthi siyakukhuluma singapi njengoba kukhanya uhulumende kajeniseli ukuthakazelela ke ukuthi ahlale phansi ama-social partners oyikho owayekwenza ke ku-lockdown edlulileyo.
Lanxa uhulumende ehlezi ekhala ngokuthi izikhwama zakhe zibhobokile, ingcweti wezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ziningi indlela uhulumende angaphathisa ngazo abantu ngalesi sikhathi ezingadingi ukuthi akhiphe imali ezikhwameni.
Kwesi isikhathi asinge sikhangelele ukuthi uhulumende akhiphe imali kuphela. Ulakho angakwanisa ukukhangelela ukubana bona labo esithi ngamapensioneer kumbe esithi ngabantu abathwele nzima kwi-economy bengathola ama-relief anjengokubana wehliswe indleko abazibhadalayo nxa kubhadalwa ama-rates, wehliswe indleko zethesi abazibhadalayo. Ubana lokho okuncane abalakho kungabancedisa baqhubeka benza ezinye izinto. Kuqakathekile empilweni ukuthi uhulumende akhangele labo abangenelisiyo abagcina njalo abalodondolozi loba engumyanga unganani loba izikhwama zakhe zibhobuke njani. Abantu labo esithi bafuna i-social welfare kahulumente futhi uhulumente azame ukuwenza, asingeke sithi bona izikhwama zibhobokile akulanto angayenza.
Kansenelisanga ukukhuluma loMavima ngoba ucingo lwakhe belungabambeki. Ingcweti kwezempilakahle zikumkhankaso wokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus zikhuthaza intsha ukuthi ihloniphe iziqondiso ze-lockdown. Lezi ngcweti zithi ukulandelwa kwalezi ziqondiso yikho kuphela okunganceda ilizwe ukuthi linqobe umkhuhlane lo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Nkosinathi DVT owasungula umsakazo weCommunity Podium TV owethula inhlelo ezijonge ukufundisa uZulu ngokuzivikela kulomkhuhlane.
I-coronavirus ikhona nasikhayela ama-statistics awe-second wave le sesikiyo atshengisa ukuthi ama-cases amaningi ayisiyo lana okuthiwa kuqala nje i-first wave kwakuthiwa ama-returnees alethi corona, hayi kathesi sesiku-local transmission okutsho ukuthi khona lapha eZimbabwe yilohluphe sesilala ukuthi i-COVID-19 ikhona and we are spreading it within our borders. So yilohlupho selukhona, labantu abafayo sebebaningi kakhulu okwesabisayo.
Ku-first wave kwakula bantu abalutshwane, abantu abasakhulayo ababebhubha ngenxa kwegciwane le-COVID-19, kodwa ku-second wave khanye ngani sekulabantu abatsha abaningi ababhubha ngenxa kokubanjwa kwaleli gciwane. Abantu abasakhulayo elizweni bayakuzwisisa yini khonokho ukuthi i-second wave ilapho kubaphambanisa impilo zabo.
Uhlupho
lalo ngathi abantu abasha yilolo singabantu abasha sase kuma stages ama achievements empilo laba hamba esikolo laba sebeqedile isikolo laba sebenza uzathola ukuthi kaningi isikhathi esiningi lapha kobulawa uma uhamba okuhlala khona abantu emalojini la iningi labantu abasha bagqoke mamasi especially igenga le esingathi ngama teenagers la abagqoki mamasi isikhathi esiningi abalasikhathi lakho kumba abakuzwisisanga kumba bala abakakuzwa kuthiwa maybe omunye esifunda la ekasekho kumbe yikho abafuna ukuthi bezibekuzwisisa so we are facing a situation yala umuntu abantu abasha into le bayithasela kathana ukuzwisisa kweqiniso lokuthi coronavirus ikhona kusafuna ukuthi kathi esilandela abantu abasha sike sikhankase kakhulu ukuthi sizwisise ukuthi umbhubhane lukhona
isimo esibhedlela sime njani siyezwa abanye besithi abongi labo dokotela bakhanya ngani they overwhelmed kulesi sikhathi ngenxa yokuthi sekulabantu abaningi ngempela abadinga ukwelatshwa ngenxa yokuba kwegciwane le coronavirus lapho khona izinto zime njani
lapho ngikhona uhlupho lwezibhedlela lonke lukhona sikhuluma sinje ngingakhulumi ngisiyakhathana ive relative o admitiwe esibhedlela akulula ukuthi ungene esibhedlela njalo usizo yabo luthola kuhamba ana lusizo olulingene engingathi khona umuntu ngayephuma esibhedlela ngahambela lendine ukuthi hhayi u-anti uyasizwa laphana hhayi kuba nzima kakhulu ngoba uthola kungela abantu abaningi omongikazi abaningi ke vele ikakhulu odokotela laba esithi ngama-junior doctors lama-student nurses yibo abagcweleyo abancedisayo ezibhedlela kakhulu kuba nzima kakhulu ukuthi sithi njengabantu abagulelwayo olulingeneyo njalo izibhedlela abantu bakhona abantu bagcwele esibhedlela and uzananzelela ukuthi khona i-process yokuthi umuntu a-admite esibhedlela these days ithatha isikhathi eside akusayikho lokho njengokwakudala ukuthi i-patient i-check-e inike umbheda isale selisenza okunye kathi sikhula ama-procedures okutesta for COVID-19 umuntu a-admitwa kuthiweni ukuthi so into yakhona yonke islow so uzathola ukuthi abantu abaningi sebefike ukuthi ngcono sigule sisezindlini ngoba ukuya esibhedlela singathona sibehlezi phandle
Ilongo unkosi khona DVT owasungula umsakazo we-community TV uma ikuphinde waxoxa lo nkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association
indaba inani leli lokho elikhuphuka le-COVID-19 sikhangele ukuthi kulabantu abaningi masekuthe babulawa ngobhuqazwe lo u-COVID-19 siphinde njalo sikhangele ukuthi lokhe umkhuhlane lo umemetheka njalo ngalesi sikhathi sithanda ukugcizelela ukubana abantu kumele siphile sigqoke ama-mask kumele sigcizelele lokho kwakhulunywa ngabezempilakahle i-social distance ukugqoka ama-mask njalo siyagcizelela ukuthi lapho kubuthanwa khona abantu abaningi abantu bafafazwe lokho esikufakwa ezandleni singabambi amakhala singabambi amehlo njalo siphinde sigeze izandla kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo ngabezempilakahle njengabantu bakobulawayo sithandaneni sizame ukuvikela abanye izihlobo labangane ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowo ungamemetheki sizame ngazo zonke indlela okungaminyani lapho kuhlangana khona abantu abaningi kuma-supermarket indawo ezingathi ziyaphithizela kakhulu njalo sifake ama-mask sigqoke ama-mask sigeze izandla asithandaneni bantu bakobulawayo cabangela mina cabangela lawe
unkosazana Perseverance Nyathi ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili izolo kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha nge-COVID-19 kuleli okungokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka ngosuku lunye izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezitshiyeneyo ngenxa ye-COVID-19 sokuzidalele ubunzima olivalelisayo ngontungamili nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.